Okubuhlungu lapha ukuthi abezepolitiki basebenzisa indaba yami ama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uWayman Mashaba exoxa u-DA esiyabumba iqembu lakhe i-Action SA ekhankasa njani ngendlela yangodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe uqhekeko oludluleyo olwama-council yaqala indaba yami yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa umnotho wabo owayo i-corruption. Ungalungiswa lezo zinto angikholwa ukuthi kungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawians asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abaningi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokho akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona?
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so ngenxa izala South Africa zona iy'nkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza e-South Africa. Ande okubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhanyeka kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria, amaNdiya asabantu bokuza, abelungu hhayi asabantu bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately siqale unyaka iBangladesh Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners isomaZimbabwe ngeke sibarenyele ama-permit lana amahhala. Okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabwe nibase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala. Okuyinto i-propaganda esigcwele amakhandi ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela ama-visa amahhala wonke be-5 million. Zingabachazeli iqiniso ukuthi hhayi abantu alamaviza la balutshwana. So nxa sokungenelekayo sokungena abe-opposition oWayman Mashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma indaba zalezo, impumela yokuthi kuzaba ne-xenophobia and ku-xenophobia siwawona amapholisa nje abemile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners, amaPakistani, ama-Nigerians, so usiya njalo.